I-retina ngumthambo otholakala phakathi kwelihlo ngangemuva ophathisa ilihlo ukuba libone ukukhanya liphinde lenze ukuba ubuchopho bubone yonke into. Ukuphazamiseka kwayo kungaba ngenxa yokuzalwa i-retina ingamanga kuhle kumbe ukuhlaselwa yisifo esifana le-diabetes okwenza igcine ingasebenzi kakuhle. Udokotela Tawanda Mute oyingcitshi kwezamehlo i-ophthalmologist uthi abantu kumele benanzelele ukuba phakathi kwabantu abangaba ngamabhiliyoni edlula amabili 2.2 billion abangaboni kuhle emhlabeni jikelele abayibiza ngokuthi i-vision impairment, ingxenye yabo yayingabe yenelise ukwenqabela ukuba lesifo esinje kumbe ukusilungisisa.
Kukho genital lapha lalaphaya silendlela ezokuyilungisisa ngayo noma kungalula. Sisenza ukufana le gene therapy lama operation ukufaka ama electrical signals aya ku brain echiya eceleni iretina ngokwayo kusize umuntu ukuze ebone kuhle.
Uthi indlela yesibili indlela umuntu ayithola hatshi ngokuzalwa kodwa ngezinye indlela, ethi leyi isisanda hatshi emazweni athuthukileyo kuphela kodwa la kulawo asethuthukayo afana leZimbabwe ngenxa yendlela esesiphila ngayo yakulezi nsuku. Kodwa noma kunjalo abantu kabaqakathekise ukudinga uncedo ngoba lukhona uncedo olugoqela ke imitshina yakulezi nsuku efana lesetshenziswa ngabantu ke abangezwayo endlebeni hearing aid kodwa isebenza emehlweni ukuze umuntu aphile kangcono laye ebona.
Omunye umuntu angabe edinga nje ama glasses ukuze ebone kuhle, omunye ele cataract eyabe ifuna i-operation encane nje kulunge. Abantu abanje bafika ku half yabantu abayi 2.2 billion abale vision impairment emhlabeni.
Inhlanganiso ezimela abantu abakhwezeke ngokungaboni bathi inkinga enkulu ibuyanga okubangela abanengi bengafinyeleli indlela ezinje ezikhona ngoba lo mumo womnotho eZimbabwe ungamuhle. Abantu beziphilele benjalo bengaboni beqhakathekisa impilo kuphela. Unkosikazi Lindiwe Sibanda okhwazekileyo emehlweni uthi umuntu esengasaboni kudala enye inkinga iba ngeyokuzinakekela begcine bebanjwa ngamandla ukuphila ngokuzithengithengisela lokucela ke uncedo emigwaqweni.
Inkinga zangkhona zikhulu kakhulu ngoba kathesi kulezi nsuku even abathe bayacela emgwaqweni nxa ngixokisana labathi bona vele abasatholi loba yini ngoba kunzima kathesi ukuthi utholeni umuntu ongamnika umuntu ocela emgwaqweni okuyindibilithi nje ngoba vele ilizwe lomile.
Umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Council for the Blind umnumzana Aprose Nyathi uthi bayazama noma beqhuba kanzima kubangelwa yimumo womnotho oselizweni okubenza bengenelisi ukwethekelela abantu abelenkinga ezinje ikakhulu emaphandleni ngokusilela kwamafutha, imitshina edingakalayo, le mithi loncedo lwabongi labongikazi abangayophathisa ke. Ethi noma kunjalo uhulumende uzama lapha lalaphaya, ngakucele lakhe ukuthi ephathise.
Uhulumende sisebenza la esibili uzama ngazo zonke izindlela, uyasincedisa one ukuthi latest yenelise ukufika ebantwini, laye uyenelisa ukufaka imithi angayikwanisa.
Idolobhala kubulawayo lodwa libikwani labantu abakhubazeke emehlweni abedlula inkulungwane ezimbili. Uhulumende obikwa ethi isikhoma sakhe sandelwa ngemisebenzi amele yenze kubangelwa yikoma kwe-drought, udubo lwe-cyclone Idai lezijeziso zomnotho. Usebenzelana lenhlanganiso ezizimeleyo yokulu msebenzi kugoqela abathiwa ngama-partners kwezempilakahle abafana labo World Health Organization, UNICEF lezinye inhlanganiso ezilwisana lokukhubazeka okunje zizimele. Kumabhiliyoni edlula ayisikhombisa 7.3 billion yabantu emhlabeni jikelele, abangamabhiliyoni edlula amabili babo 2.2 billion ngabantu abangaboni kuhle abale vision impairment engalungiseka ngemitshina yakulezi nsuku. Kuthi ibhiliyoni ephezulu kweyodwa 1.2 billion yabo bengabantu ababengenelisa ukuvimba ukufika kulesi simo kumbe ukusilungisisa. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumakpita Ntambe.